Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Mhlaka 23 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukufa abantu abathathu ngemva kokuwa kwendiza mtshina encinyane emaSwingo. Uluhlu lwendleko kahulumende ibudget ethulwe izolo yabungelwa ngemibono ehlukeneyo. Sizakuzwa njalo ukuthi induna uMaduna elobele incwadi umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations ukuthi abumbe ikhomishini ezacubungula umbhoqazwe wegogurawundi uthini. Kulabantu abafileyo ngemva kokuwa kwendiza mtshina encinyane enelisa ukuthwala abantu abahlanu kuphela. Lindiza mtshina iwele entabeni ze-Chemanjere emangweni weMathetsi duze lomgodi we-Renko Mine. Ibikwa ibivela eChiretsi isiya eVictoria Falls. Izidumbu zabantu abakade bephakathi zifahlazekile okokuthi kube nzima ukuba kwazi ukuthi bebebangaki abantu abebephakathi. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati utshele Studio 7 ukuthi sokutholakale ubufakazi bamagama abantu abathathu.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ukulabanye abamukele inhlelo ezethulwe ngumphathi ntambo ogatsha lwezemali lenotho yelizwe uMnumzana Mthuli Ncube. Ezokunciphisa indleko zikahulumende ukuze kutholakale imali ezaqhuba inhlelo ezibhekane lokuthuthukisa impila kahle kaZulu kanye lokubhadala izikwelete zelizwe. Kodwa abanye ababalisa izisebenzi zikahulumende bathi inhlelo lezi zizakwenza impilo yabaningi ibe lukhuni. UGibson Pepe usethulela lolu daba iseHarare.
Kuminyaka edluleyo imali ebhekane lokukhonza izisebenzi kahulumende ibibhinya inani elingamachumi ayisiyagalolunye lani ekhulwini 94% yendleko zonke zikahulumende. Kodwa umbiko owethulwe nguNcube izolo utshengise ukuthi inani lemali ebhekane lokukhonza izisebenzi zikahulumende yehlisiwe okwenze ingatsha ezifana lezemfundo nolwempilakahle kaZulu zithole imali ethe xaxa. Isakamuzi seHarare uMnumzana Thembelihle Sihwa uthe bekubalulekile ukuthi inani lemali econdane lemiholo yezisebenzi liyehlise ukwenzela ukuthi kube lenye imali esalayo ukuze iqondane lokusungula inhlelo ezithuthukisa ilizwe.
Asithanda ukubonga sibhajethi le esiprezentwe nguminista uProfessor Mthuli Ncube. Siyamtshayela isondo ngakule lapha, especially lapha kuthithwe kubone akuthathe kubona ama-salaries abana-government officials akade ngibhadala imali eziningi kakhulu. Hhayi, siyambongile njalo siyembe 5% cut naleyo ingachanela towards ezinye izinto ezingasinceda sibuye elizweni. Ngakho hhayi, lapho siyambonga.
Njengendlela yokufinyeza inhlelo zikahulumende, uNcube uthe ukuqala mhlaka 1 Zibandlela 2019 uhulumende uzehlisa umholo weziphathamandla zikahulumende eze kuzinga laphezulu ezibaliselwa umphathintambo ngokuhlanu ekhulwini i-5%. Uqhubekele phambili esithi akusela mota kahulumende ezahlala emzini wesisebenzi sikahulumende. isetshenziswa imisebenzi engelani lohulumende njengoba uhulumende ubelahlekelwa imali eningi ethela amafutha kulezo mota kanye lokuzilungisisa. Kodwa abakhulume le-Studio 7 baveze ungabi lethemba lokuthi uhulumende uzagcwalisa lezi nqumo ezethulwe ngumnumzana Ncube, ikakhulu kukhangeliswa ukuthi uhulumende we-ZANU-PF ulembali yokungalandeli lezo zinqumo.
Ye, izinqumo ezithethwe ngumnumzana Ncube zibalulekile sibili ezibhekane lokulondoloza imali kahulumende ezifana lokuthi izimota zikahulumende zingasasetshenziswa for ama-personal reasons. Kodwa ukuthi lokhu kuzenzakala na ngolunye udaba olutsheneyo, ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende we-ZANU-PF lembali yokusebenzisa imali ngendlela engayisiyo.
Kodwa abanye bathi kunzima ukuthi babe nethemba lokuthi leyo mali elondolozwa nguhulumende izasetshenziswa kunhlelo ezithuthukisa uZulu kulandela umbiko obhale kugwalo lukahulumende oluthathe indawo stabilization program, lapho uNcube athe kuzafanele kungezelele imali ephiwa amalunga edayela ephalamende. UNcube ubeke imali ezigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu ayisiyagalolunye lamadola 3.8 million eqondane lokwakhiwa kwendlu yebhalele ephalamende. Ngokutsho kukamnumzana Pride Mkhono, ongomunye olwela amalungelo obuntu, indlu yephalamende entsha ayibalulekanga ngoba yona le ehlezi khona yanele udubo lungolo ukuthi kufanele kufinyeze inani labantu ngedayela ephalamende eliningi ukudlulisa kukhangelele ubuncane belizwe leZimbabwe.
Imali ekhulunywayo efika yona i-3.8 million yokuthiwa kuzayapha iparlamenti e-Mount Abden ngaphandle kweHarare, sibona kuyimali nje elahlwayo abayilahlayo ngoba iparlamenti ekhona kade sabayisebenzisayo amarentals ayo achiphile, njalo isendaweni yokuthi wonke umuntu nje nxa efuna ukuthi ehambe kuparlamenti ebona ukuthi kwenziwani uyakwazi ukuhamba ebona.
Kunjalo nje inhlanganiso elila ilungelo lababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe yethule umbiko obhaliwe namhlanje ikhankasela ukuthi izisebenzi zikahulumende ziholiswe ngedola leMelika. Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende laye esethesa uZulu othenga impahla ezifana lezimota phandle kwelizwe ngemali yaphandle. Inhlanganiso le izatshengisela mhlaka 29 lo-30 lwezinxa uhulumende engavumelanga lesinqumo. Imizamo yokuthi ixoxisane lenkokheli yalezinhlanganiso ecingweni yehlule. Kodwa umnumzana Mbuso Machazi ongumbalisi uthi ukuqhubekela phambili ehola imali yebond note le-RTGS ngesikhathi intengo siqonge kanje kwengizela ubuyanga bezisebenzi kahulumende.
Mboni ngani uhulumende kumele asincedise njengabantu abamsebenzelayo ukuthi imiholo le esilayo ayisahambisani le ntengo yezinto esezikhwelile kangaka, and njalo kungaba ngcono ukuthi lathi siphiwe wona lawo ama-US dollar.
Lesi sinqumo ethethwe ngababalisi basemaphandleni sikhangele ukuthi sizabambanisela ezinye inhlanganiso zababalisi kanye lezinye izisebenzi zikahulumende ekufuqeni udaba lolu kuhulumende. Izisebenzi zikahulumende sezile sikhathi eside zikhonona zisithi ukholo lazo kufanele lingezelelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezakhamizi zamukele inyathelo likahulumende lokwaba imali efika kuzigidi zamadola ezedlula kancane ezingamakhulu amathathu i-310 million kubhajethi yalonyaka ukuthi iye kumisebenzi yokuzivusa kwezabelo i-devolution. Intatheli zindaba yithomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Sethula umbiko wokuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende izolo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ukuba ubeke eceleni limali ukuze izabelo zizivuse ziqhuba le misebenzi yentuthuko. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeHarare Residence Trust uMnumzana Albert Mazula uthi lokhu kuyinto enhle ngemva kokumelela lolu hlelo okwesikhathi eside.
Yinto enhle ukuthi at least sibone ukuthi uhulumende ufake enye imali eceleni ukuthi isebenze ku devolution. Lanxa nje singagayela i 310 million mbona ngathi kayaneli kangako ngoba inga divide kuma province kuyagcina kule mali entutshwane.
Umqondisi wenhlanganiso Combined Harare Residents Association CRA uMnumzana Mfundo Mlilo uthi noma uhulumende sethathele linyathelo isifiso sabe zombusazwe nje kuphela kungela sekelo ludingakalayo ngoba kuzatsho izigidi ezine nje kuphela zamadola kukhansili ngayinye elizweni ethi lolu luhlelo lwezombusazwe nje kuphela okuthiwa yi-political devolution ngesilungu kukanti ezansi ye-Africa njengomzekeliso umumo wokungamachumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini i-57% ngokulungisisa umumo wezakhiwo lemigwaqo i-infrastructure ngesilungu yonke ivela kuhulumende. Umqondisi wetitungwiza and Manyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi udubo yikuthi uhulumende usuke wagijima ngalolu daba engazwanga imbono kaZulu
bengakahlali phansi ukubona ama-principles lawa gababuyanga lawo ebantwini. So ngathe sesiya kuParliament siyafisa ukuthi nxa isiya kuParliament iParliament izabuya ebantwini ikhulume labantu izwe ukuthi khonoko okufiswa yi-executive kuyahambelana yini lezifiso zethu thina abantu jikelele. So kungenza njalo singaphuma lenye into engcono noma thina ngathesa sokuthi simangalisayo ukuthi the same government eyayingafuniyo i-devolution kathesi iye sigijima phambili kathesi isithi sesilama principle.
UMazula uthi okunye okumele abantu bakwazi ukuthi uhulumende angahlela indlela afuna imali yesizwe isebenze ngayo kodwa ehluleke ukugcwalisisa leyo misebenzi.
Imali eyabi budgetwe nguhulumende ukuthi uzayithola kayisiyo imali etholakalayo. Ingaswelakala ke leyo mali bayakhangela ke ukuthi kungaphi lapho abangaquma khona. Sithemba thina ngezakamizi ukuthi nxa imali kuhulumende ingikela ukufika kuleyo ayikhangeleleyo kodwa i-310 million kungaba kuhle ukuthi banikwe injalo hatshi ukuthi bayiqume ngokubana bona kabasafikanga ku-target yabo ye-income.
Uhulumende sevumelane kudalela cabinet ukuthi kulungisiswe iziqondiso zomthetho wezigaba oweprovincial councils and administration amendment bill ezizalaya imisebenzi yamakhansili anje. UNcube esethula ibhajethi yakhe uthe limali izasetshenziswa kuqakathekiswa izinto ezifana lobuyanga kusabelo sinye ngasinye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezi, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Wanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, Sitsune ngakontuthu ziyathunqa, Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni nami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Induna uMnumzana Vese Maduna Mafu oyefilabhusi uselobe incwadi elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. UMaduna uke walobela umongameli Emerson Mnangagwa ugwalo olulezikhalazo ezifanayo. Kodwa ngemva kokwethula incwadi le, kubikwa wathola imbiko emethuselayo ukuthi nxa ifuna ukusuka emzini wakhe kuzamela adinge imvumo emapholiseni ensitha. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga lenhlanganiso ye ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso ofuzwayo ngalolu daba.
ngicine kuthiwa ungani uyalulama kodwa njengomuntu osemdala khona ukuthi ehlale ehlukumezekile. Obviously DP yakhe iyabe isizabe icansa isehla ngoba uma sutshelwe ukuthi wena akufuzanga uphume esigabeni sakho ungazange wazisa labo kutho ukuthi sukuhouse arrest in a sense.
Manje ngokuzwa kwakho kukhona yini kade kungenzakala engasuka lapho kade kuthiwe kona engasuka engazisanga bona lapho?
Okuluhlupho ukuthi uyabona ilizwe lethu lihlupha ngokuthi sikumilitary state. So uma likumilitary state ukuthi kungenzakalani kumvene okungazake bakwazi ukuthi bemenzisa ingozi yemota khona kuyana nokuthi behambe engxenye bexotshanisa imota yakhe lento ezifanayo ezizabe zimenza yena ebone ukuphepha kwakhe kungasekho lula esigabeni le mhlabeni esengumuntu omdala. Obvious kanjani ngoba kulalo kuyana kuthiwa i-emotional pain ukuthi umuntu nje yena unjani ayisho physical but konke umuntu ubona abantu baphonga uquma phambi kwakho bangakwenza bona laba abantu bakamnangagwa ama-CIO so yingezinye zendlela zokuhlukumeza abantu so mbona ngazathi lalo ngahlala bengambophanga kodwa bangenza ezinye izinto ezingabonakaliyo ebusweni bomphakathi ukuthi bayihlukumeza njani indlela kodwa beyihlukumeza.
Yena ulesiqiniseko yini sokubana incwadi le yafika ezandleni zikamnangakho?
Hayi, ukuthi ingabe yafika ingabe ingafikanga but obvious ukuthi wayibona into imisihambe yaba viral engayiboni even engayibonanga official but ngicabanga ukuthi engabe yahamba uma ngixoxa labanye bathi kungazani yahamba njalo ungabona abe ofisi yena leyana sebe reactor obviously kukhona okungabe kwenzakala anti labana ngondunywe yinkosi.
Lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, ilunga lenhlanganiso ye ibhetshi likaZulu, ubexoxa icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekwaBulawayo. Namhlanje kuhlelo lwethu lwe Life Talk sizalethulela ingxoxo ebikhokhelwa yi Studio 7 esiyenze eHarare ngolesithathu. Yikho ke asoze semukele incingo zenu kodwa lingasithumela imbono yenu ngalolu hlelo oluhluza amalanga alikhulu kwafungiswa umongameli Emerson Mnangagwa esihlalweni. Kusenjalo, intengo yempahla ezitolo ebiphezulu lanxa umhlaba wonke phose jikelele, intengo ibehlisiwe ngaleli langa kuthakazelelwa ilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe iBlack Friday ngesiNgisi. Ezinye zezitolo elizweni lonke jikelele ikakhulu eHarare zehlise intengo kakhulu okuvumele uZulu ukuthi athole ithuba lokuthenga ngentengo ephansi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Dumisani Mpofu ohlala kobulawayo uthi bekugcwele abantu abaningi ezitolo ikakhulu kwezezigqoko ngenxa yeBlack Friday. Uthi isimanga yokuthi abantu balemali eningi kakhulu loba nje izinto zinzima elizweni.
Ka abantu bebegcwele namhlanje ngayo le iplinyo bona iBlack Friday leyo bekugcwele abantu ema shops kakhulu awezigqoko. Kodwa ke ezinye indawo ngathi indawo zama furniture lani lokho okunye okungayisokozigqoko ikade kuvele ukuthi awumoya. Amboni ndibona bake bazama ukuthi bacabanga ukuthi behlise intengo. Ngiyabona izinto zakhona vele lazo ziyama-price okhona vele ahayi kakhulu. Kodwa ke isimangayo ukuthi abantu vele imali bayithatha ngapi thina isimo sinje eZimbabwe.
Unkosazana Immaculate Nyoni uthi ezitolo eziningi bayakhweza intengo banganaki ukuthi imali yakwele Melika iyalingana leyalapha.
Ama-prizes esikubonayo ukuthi uminister wasitshela wathi ibhondi le e-USA kuyalingana kodwa sesikubonayo ukuthi ezitolo eziningi bayakhweza kakhulu bathi times 3.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Mahlangu uthi isimo asimanga kuhle njalo izinto azisatholakali.
Ya, izinto ekwenzakalayo ukuthi isimo simanga kuhle kwela kithi. Besicela ukuthi maybe izinto zisazokuba ngcono kodwa sesifone izinto zibawo esingangena emashop izinto ziyakhwela cooking oil yonke into lokushota futhi sesishota.
Umnumzana EJ Sabwe ukhulume kakhulu ngesimo samafutha ezimota elizweni esesiqala njalo ukuba sibi laloba uhulumende wayethe uthole amafutha azaqhube ilizwe okwesikhatshana.
Indaba yefuel bakithi isithwali senzima kathesi imbona bathi izakhwela ingakakhweli kathesi sigadanzima imchova ngikhuluma nje izolo bebebhoda abantu bomjovo idizili ngekho emagarajini akabakakhwezi khona mpa sibhadala ama-75 cents bebevele sebesethusele ukuthi bazakhweza naleyo mjova ngoba ibudget ithi sikhwezi zakhweza i-fuel phezu kwakhonokho lezi ezepetro vele zibe zingahambi zigcwele emagarajini lapha kulalutho ludwendwe lodwa uye kuleli garaji ludwendwe imota ziyafika amachuma amabili amathathu zilayinile khonapho kodwa okusimangalisayo sizoyena uhulumende esithi fuel i-fuel situation under control ikukontroli yiphi kathi izimota zilayinile thina sikatanzima imjova le kathi sesiphangisa ukuya endlini sesisabuthi ungaphuza uyathola umjova sukhwelile maye ungaba yimpilo upho khonapho kathi sibathi ayikakhweli i-fuel pho mzwana sebeyikhwezile-ke nge-6% zabo lezi abakhuluma ngazo bathi siyenze njani thina imiholo ayikhwelanga laleyo mbonasade besithi bazithembe ukuthi bazasinika yona senze okunye bathi abasasiniki
intengo yempahla eyehlukeneyo elizweni jikelele lokhe ikhuphuka lanxa uhulumende esithi imali yohlobo lwebond ilingana leyemelika ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane amakhulu ezizalwane zemelika namhla agcwele ezitolo bethenga impahla ezehliswe intengo ngoba kulilanga elithiwa ngolwesihlanu omnyama kumbe Black Friday lapho intengo yehliswa ezitolo umbango phezu kwesihlenge phakathi kwamazwe athi eleBrithani leleSpain usucatshangelwa ukuthi ungaphazamisa imizamo yeBrithani ukuthi isuke kumanyano we-European Union phansi kohlelo le-Brexit Uhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu lesicathamiya ele ukukhanya kwezwe liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi inkubalo untungameli inkomo yestudio 7 usiphalo ludaba
Leli lidlalathele ukukhanya kwezwe elesithathu njalo lilengoma ezilichomi ezigoqela le ethi hlabelela lapho leli qembo elichaya khona imbali yalo kwezomculo
Ukukhanya kwezwe spring up on the 13th of February 2013 in KZN Mbembeswana in Matabeleland South. As Ukukhanya kwezwe we do Icathamiya music and dance, fused with a variety of Ndebele traditional dances, as to send a message of respect, love and unity to the world through vocal. The group released the first album in 2015, titled Ngilindele Umalindele. We brought another album in October 2016. In October 2017, we released our first DVD with combined songs from the two albums. Sibonga abazali ngothando abalalo kithi. Siphinde sibonge abalandeli bomculo wesintu ngoxhaso lwabo. Ngokusivotela sawina i-award yeSky Metro Music. We thank God for the showers of blessings and this amazing talent of singing. Thank you.
Selomkhokheli waleli qembu kuhlelo uMayibongwe inkosi Madihwa. Limi njani iqembu lakho Madihwa?
Iqembu lethu lilamalunga angu-7. Lilamo uMayibongwe inkosi Madihwa. Libe lo hloniphani Madihwa. Libe lo lungani khanye, libe lo mpendulo khanye, libe lo qhubekani mabhena, Ignatius Dube, kanye lo mbekezeli inkomo.
Kuyini kahle kahle okwenze lakhetha ukuhlabela isicathamiya?
Ewokwenze thina sakhetha ukuhlabela isicathamiya. Endaweni yakithi lapha eKezi bekwande kakhulu ukuthi kubuye amaqembu acula isicathamiya. Sisafunda sasesikolweni. Sakuthanda lokhuyana kwabakhona enhlizweni lathi kwaze kwafike kuthini. No, lumculo lo njengoba ungumculo omuhle kangaka njalo ungumculo wakithi umculo wasekhaya. Akuthi sinyathele lolunyawo bese libona kubafoti belwenza. Safunda lati
kukhona lomntonye nezayo kuyenene sezinjebeni sam
uthi
uthi ashona ishoni vuko njubumu ashona pamasiri
uthi nyena
uthi ashona ishoni vuko njubumu
Lege ngethi akuna ndaba
Umuvimenzela Betasena ndaba Umuntu tache sama Tuhulu munda mbuna le Atishu mnamana mtole panja nje Kuma mentaba sandu chanje Ike fetale ya 1947
Kuzoba lale eyokholo ethi msindisi wami. Ezinye ingoma ezikuleli dlalade abafana be ukukhanya kwezwe bazicule bexhaswe ngabahlabeleli abagoqela uGazeli Mnyama kanye lomculi kamasigandi wakwele South Africa uDr. Buselaphi. Litholakala ngapi idlalade madihwa lani njalo litholakala njani
inombolo zithi +26373529600 kathi njalo iwebsite ithi www.ukukhanyakwezwe.com kufacebook ukukhanya kwezwe kathi le email address awuthanda ukuthumela email address info@ukukhanyakwezwe.com
Vapuma ke enkundleni abafana be ukukhanya kwezwe ngale ethi inkubalo ehiyo phela isihloko sedlalade
Umculo weqembu ukukhanya kwezwe kudlalade lalo elitsha elilesihloko elithi inkubalo ebesilethulelwa ngontungameli Inkomo we Studio 7. Ayike lisigqibela uhlelo lwethu kungolwesihlanu kunje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.